sibonga majaha madala uJonga lo Chris emakhaya lichona njani siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ulayo usebuyile. Ngibona ngantu wakho impilo kaBulawayo usezathinta ngenye indlela ezamali sokuzonke ngoba usefake imishina ezabisa intuthuko koBulawayo asibuyanga ukuzodlala lapha ePhalamende.
Amalunga ebandla leZANU-PF alichumi lesithupha anqobe ukukhetho lokudinga abameli izigaba bezijeneyo edalela eParliament ngeviki edluleyo afungiswa ukuqalisa umsebenzi.
Ukukhona ukuthi intengo yangkhona iyabinjani? Ye, ngibona kathesi amabhila abo kaqondanga njalo sibhadala amanzi angekho angahlambulukanga. Nxa sokunjalo kumele bebone ukuthi amanzi abe sihlambukile njalo amanzi wona lawo abe khona.
Izakhamizi zeHarare ziveza imbono ehlukeneyo phezu kwenyathelo likamunicipala elokufaka ama-prepaid water meters.
Ukuhlelo olubona ngokwenzakala kwizizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kuleviki. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Ian Ndlovu othi baningi abantu abahlala emazweni abangakwazi ukusebenzisa ubulembo be-internet ikakhulu inkundla zokuzilibazisa ezinjenge-Facebook.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ebandla leZANU-PF alichumi lasithupha anqobe ukukhethwa lokudinga abameli besigaba ezijeneyo edalela eParliamente ngeviki edluleyo afungisiwe namhla ukuqala umsebenzi. Izikhundla ezithathwa ngabantu laba zivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MTC Renewal Team edale kulandela ukuphuma kwawo kubandla le-MTC Team. Abafungisiweyo laba bagoqela abahlanu ababa ngamalunga eZANU-PF akuqala eminyakeni eminingi edale lePhalamende abavela koBulawayo. Abathi umnumzana Jinga Dube, Maide Impala, Ntando Enkosi Mlilo, Godfrey Malaba, lo mnumzana Joseph Chuma yena omela iphelandaba Mpopoma. Siqoxelo Chuma ngokufungiswa kwakhe lokuqala umsebenzi okuba lilunga ledalela eParliamente.
Ulayo sekhulumile, ulayo sebonile, ulayo usevukile, ulayo usebuyile. Ngibona ngantu impilo kaBulawayo usezathinta ngenye indlela ezamali sokuzonke ngoba usefake imishina ezabisa intuthuko koBulawayo asibuyanga ukuzodlala lapha ePhalamende sibuye uzothatha ikhekhe lelincwezi yekhekhe sibuyele la ekhaya ubana noBulawayo laye akabe ngoBulawayo omuhle uBulawayo esimkhumbula kudala usesuthi kontuthu ziyathunqa.
Eliza kwenelisa ukuyiletha njani intuthuko okwehlule khona abe-MTC?
Abantu kade bebekhona bakwehlulekile ngenxa yokuthi namhlawumbe bebengayiboni indlela yokubana bathathe incezana lekhekhe babulelale ebantwini. Kodwa thina indlela sikhangele sibhekile sizayisebenzisa. Uhulumende okhona obusayo nguhulumende owezanu-PF njalo nguhulumende ovele ethanda abantu kakhulu.
Kuyini okwephukileyo esigabeni sakho ofuna ukukulungisisa?
Kunengi kakhulu. Nxa ngikhangele isigaba sethu siyephelandaba Mpopoma, ngiyaqala ngikhangele esikuthi ngesikhiwa ama-social amenities, ngikhangela ama-youth centers, ngikhangele into enjengabo ama-park esilawo laphana lobomalalangale YCD, ngikhangele even i-swimming pool lapho engakhula mina ngibhukutshela khona, ngafundela khona ukubhukutsha, yonke into leyo ibingasekho. Ngikhangele ama-recreational facilities like indawo lapho bedlalelwa khona ama sports athiyeneyo kulabo volleyball, basketball, football, tennis, even lokhilikithi ngokwakhe into zonke lezi bezingasasebenzi. So khona kwana besokubangela ukubana ontanga bethu begcine sebesenza izinto ezingayisizwe ngoba bengela into engabalibazisa kunokuthi ngabe badlala ama-sports bebhizi sebetshona bewayawaya emagrosa kuma-bookstore sebenathi utshwala bephuza imbazi babhema ugwayi into ezingaziphathisiyo ngitsho. So ma sikuvusa khona kwana wagonda ukhipha ontanga bethu be-preoccupied okutshengisela ukubana even le talent search zabalayo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF elimela iphelandaba mpophoma etale lephalamende.
Izakhamizi zeHarare ziveza imbono ehlukeneyo phezu kwenyathelo likamunicipal waleli dolobho lokubeka ama-meters okubhatalela amanzi angakasetshenziswa ama-prepaid meter, water smart meters. Umunicipal uthi kuzaqalwa ngenkulungwane ezimbili ezibekwa endaweni eziphakathi kwedolobho lezi bucwadlana ezama-avenues. Intathe yezindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngunobhala omkhulu kumanisipala weHarare uTown Clerk uDr. Tendai Mahachi elandisela intatheli zindaba ukuba solokusiba ngasiphi lolu hlelo lwama-prepaid meters. UMahachi uthi kuzaqalwa ngendawo ezibethiweyo ngenjongo yokuba kubonakale ukuba asebenza njani anduba abekelwe uzulu wonke kuleli dolobho. Wathi uzulu kumele alijabulele leli nyathelo likamanisipala ngoba kunguye ozancedakala esezawathola sikhathi sonke amanzi inqe ethengile njengalokho osekusenzakala kwezamandla kagetsi njalo kuzamfundisa ukuba awalondoloze. Okuyinto esekelwe ngumnumzana Thabani Mhlanga wasemzini we-Avondale othi liyemukeleka leli nyathelo likamanisipala ethemba ukuba lizaphathisa ekuthini atholakale sikhathi sonke amanzi kungekho abawaswelayo.
Kodwa okukhona kasuke ukuthi amanzi athengiswa kumitha mbene, okukhona ukuthi amanzi akhona ahlambukileyo yini kumbe amanzi ayenelisi ukuthi umuntu engabhadala ethengwa. Okukhona ukuthi intengo yangkhona iyabinjani. Ye, ngibona kathesi amabhila abo kabo kaqondanga njalo sibhadala amanzi angekho angahlambulukanga. Nxa sekunjalo kumele bebone ukuthi amanzi abe sihlambukile njalo amanzi wona lawo abe khona abe khona kumuntu wonke.
Wengeza uMhlanga ethi ulethemba njalo lokuba lindlela izaphathisa ekutholiseni umunicipal imali ahleze khala ngayo yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi kungasoze kwazwakala indaba zokungathembeki ekulondolozweni kwayo njengalokho okuhlezi kusenzakala.
Okukhona kathesi ukuthi le mpilo esiyiphilayo abaningi kabanelisi ukubhadala njalo ukuthi bona abamunicipality ukuthi bephile labo benelisi ukuhlambuluza amanzi lokwenza konke imishini abayisebenzisayo ifuna imali. Nxa ifuna imali, imali abayitholayo bayithola ekubhadaleni kwethu amanzi wona lawo. Nxa sebesithi bayabhadalisa ama-prepaid meter wona labo abakhuluma ngawo kungconywana ngoba labo bazathola nje ukuthi benelisi ukuthi besinike amanzi ahlambulukileyo.
Kodwa umnumzana Sibusiso Hove wasemavuku uthi akavumelani lombono wokubekwa kwalama mitha ekhala ngokuthi kunje abasawazi amanzi aphuma empompini.
Njengoba iconstitution yalapha iyatsho njalo ukuthi abantu balelungelo yokuthi bathole amanzi. So umuntu ma engelayo imali sokusitsho ukuthi ilungelo lakhe lokuthi athole amanzi azuze amanzi kalisekho ngoba kalayo imali. Kuthi ukuthi ilungelo lwelo liyabe lisebenza kuphela ma ile mali. Umunicipal senza ntando ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke kanjalo ukuthi ma bengelayo imali kuyahlupha izinto eZimbabwe siyayithola ngaphi imali. Ayikho imali. Ma sebefuna ukuthi sithenge futhi amanzi, sibhadele amanzi ukuthi siwathole amanzi. Kunzima.
Umunicipal uveze njalo ukuba ngemva kokubona ukuba asebenza kanjani basuthiseka ngabaza wabeka kuhlelo lokuqala luzaqheliswa ke abekelwe emzini yonke yaleli dolobho. Baveze njalo ukuba imihlobo ebekelwa uzulu emzini lapha hlala khona yehlukile kulaleyo ezakubekelwa abamankampani labamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngemota zokuhambisa umnumzana Obert Mpofu uthi uhlangene lebhanga le-Development Bank of South Africa lamuhla ukuxoxisana ngamalungiselelo okuvuselela inkampani kaloliwe e-National Railways of Zimbabwe, yona elokhu isehluleka ukubhadala izisebenzi umholo wazo oyenyanga ezilitshumi lanye. Izisebenzi lezi zisanda ukukhalala umsebenzi, zikhalaza iholo leli kodwa uhulumende uthi ukuqeda lolu hlupho kufanele kube le nkampani ezancedisa ukuthi uloliwe azikhandele eyakhe imali eyeneleyo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezisebenzi ezikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kenneth Nemachena utshele iStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende aqale ngokuncedisa inkampani le ukuthi ibhadale iholo lezisebenzi andubana iqalise imizamo yokuyivuselela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhubela umnumzana Mpofu.
Nanabanye abantu abangaziyo ngento ze-economic kumbe zomkhonomi ukusola kuthiwa khona umpofu indaba engavusi i-railways, umpofu indaba engavulisi i-air Zimbabwe. Ngizayivusa njani ngingumpofu? Asonto yangekhaya lana, yinto yabantu. Siyahlala phansi labantu lo Zulu sibonisaneni ukuthi khona into le singayibamba njani. Njengoba sijhule ukuthi asibonisaneni ngezomgwaqo, ama-councils bayabanceda kakhulu ehlelweni lolu baluthanda okumalisayo. Ama-motorists abantu abakhalayo ngabantu abangahambiyo, ungakhangela abantu abahamba imigwaqo omkhulu besiye-Follows kubo-Plumtree kubo-Mtare besiya ngaphi kubonyamaphanda babhadala abakhononi. Abantu abakhononayo bona labatshaya belitshayela amafoni behlezi ezindlini yabo bekhuluma i-politics. Atshi i-politics sizayikhuluma njengoba sivela kumkhetho kathesi. Abantu bayasitshela ukuthi na busandiye phambili ngilo mlando wokuthi thona sizame ukuthi zivuselele uloliwe. For instance, i-railways iye iqhatsha abantu abayi-20,000 kodwa ngile themba ukuthi ngizayivusa iqhatsha abantu abayi-20,000 ngokuthi i-economy yakobulawayo kade ibanjwe nguloliwe. Nxa sesisebenza imisebenzi wethu kuhle, nxa izinto ziyasihambela njengezifiso zethu, ngifuna ukuthi abantu bonke babuyele emsebenzini abayi-20,000 even abedlula i-20,000. Then nxa sekunjalo ama-companies o-Connolly's ozekho lamanye ama-companies athi ama-engineering companies sebezavuka ngokuthi sebeyakwenza ama-parts ezitimela, ama-parts ama-trokisi, yonke into siyaqalisa ukuthi iye phambili. Kodwa nxa kungalaloliwe ebulawayo umuntu angazavula ikhampani akula nto eyakuya ngapi. And likhangele futhi yena uloliwe le ngikhuluma ngayo, abantu abaningi abayibo ade bekhokhela iloliwe iqiniso elipheleleyo ngabantu abaku-opposition khathesi basemaparliament. Ungabona iparlamente ama-members of parliament avela kubulawa abantu ade besenza kuloliwe. So yibo asebesola thina bona yibo abachiya bebulela izinto khona ngale kuloliwe, kodwa hhayi siza kulungisa lokhu.
Libona ingani kuzalunga nini, bazabuyela nini abantu emsebenzini njengoba likhanya le
mina kangidlali? That's why lapho engikhona vele kuhlala kwabantu bekhuluma bexokozela laba abanye phela abafuna abafuna into zihambe bona besizonda kangaka, kodwa abafana abafuna into ziye phambili bayazi ukuthi lapho kulo mpofu khona kuchiphanga. So angifuni ukuthi ngitsho ukuthi kuzavuka nini, ngiphezu kwakho kathesi. So lizabona, liyabona iZimbabwe siyiphapha, iloliwe siyikhangele, siyalungisa. And then ngiyakuthembisa ukuthi thena kunsuku ezilutshwane ezibuyayo labona sekulo mehluko.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umphathi ntambo kahulumende obona ngemota zokuhambisa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Live Talk lamhlanje sikhangela umomo wezokudla elizweni ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi babhekane lendlala emangalisayo lonyaka.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni ingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangela izivela kwamanye amazwe.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi iziphathamandla zikahulumende uwele-Libya zibangela ukuhlukuluzwa kwezibotshwa, ukuncitshwa kwazo ukudla losizo lokwelatshwa, njalo zizibamba ngamandla ukuvuma amacala ezingawadalanga. Lokho kuphume ekwethekeleleni kwezisebenzi zalinhlanganiso emajele akwele-Libya phakathi kukazibandlela loMabasa lonyaka.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization ithi ukuqhamuka kwemikhuhlane yemvimbano ebizwa ngokuthi Middle East Respiratory Syndrome kwele-South Korea kuveza ukuba kulesidingo esikhulu sokuthi amazwe omhlaba ahlale elungele ukulwisa nalo ukuqhamuka kwemikhuhlane ethelelwana lula.
Kuhlelo olubona ngokwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe omnumzana Ian Ndlovu osebenza kweleBhilithane. UNdlovu uthi banengi abantu abahlala emazweni abangakwaziyo ukusebenzisa ubulembo be-internet, ikakhulu inkundla zokuzilibazisa ezifana leFacebook, iYouTube, Twitter lokunye. UNdlovu uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ziyathukana enkundleni lezi kuthi ezinye zikhulume inhlamba emangalisayo. Kwesinye isikhathi uthi kulezinye ezihlala emazweni ezitshengisa abantu besemacansini ezindlini zabo. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7, njalo uthi lokho kwenziwa kakhulu ukuthi abantu kabala sikhathi sokwethekelelana bakhulume bekhangelene.
I-internet inika abantu engathi lithuba lokuthi bakhulume bengabonani, okwenza ukuthi ezinye izinto ongeke uzikhulume nxa zibhekene ugcina umuntu esezikhuluma ku-internet ngoba akula kubonana. Nxa umuntu umkhangele ukhuluma laye, uyamkhangela ubuso ukuthi ukuthatha njani anduba ukhulume. Kulezi zinto ohlonipha ukuzikhuluma nxa umuntu umbhekile, but ke kwi-internet abantu bayakhuluma izinto ezinye, ikuthola sekulokuhlambalaza.
Ye, masikhangela ke wena uyilokho okuthiwa yi-social worker, so sibone ngazani uyakwazi ukuthi engqondweni yomuntu kuyabe kuhamba njani nxa esethula into ezinjengenhlamba kumbe ethethisana labanye, okuthiyene kunjalo ungathini khonapho?
Okunye sokusiya ngesimilo somuntu, kunje nxa ukuthi ngikhuluma lomngani wami awukhathaleki ukuthi ungaphi, kulokuhloniphana ngoba siyazana, but kwi-internet lapha sekulabantu abangazaniyo asebekhuluma, omunye apho ngungena join indaba, yikho ubona kungasela ukuhloniphana. But ngingathi-ke abahlala ku-diaspora balalokhu kuthiwa yi-freedom of expression, abanye basuke bakwelule kuze kufike kubanga esingathi sokudlula amalawulo ukuthi bakhulume baphikisane ngezinto kungala kuhlambalaza nokudelelana, ugcina sokubehlula bagcina sebethethisana.
Singathi-ke khonokhu-ke kuyabe kusitshoni ebantwini abasekhaya khonangale abakubonayo bekulandela, babe sithi abantu abahlala-ke emazweni ngabantu abanjani ngokuphuma kwakho khonokho?
Engikunanzelayo ukuthi abantu engathi abasekhaya ngaba la eZimbabwe kakhulu lapho emvela khona, babona ngathi abantu abaku-diaspora balokuzenzisa kakhulu ngoba basuke bafuna ukuhlala phezu kwamakhanda abo uma bengafika ekhaya, sebebatshela ukuthi izinto zimi kanje, linalisemuva linalinjani. Yikho ungabona umuntu ohlala ku-diaspora angafika ngale ekhaya, abanye abantu basakuthatha njengokuthi ungomunye wabo, usungomunye umuntu ngendlela oziphatha ngayo. Ungakhangela ngapha izinto zabo WhatsApp please, sesifane sokuthi sibe ngu-10 sibumbe engathi yi-portal sikhulume khonapho ku-WhatsApp singu-10. Kube kade kudala ngakhumbula sisesekhaya singakayi ku-diaspora besile sikhathi sokuthi sihlangane singamadoda, whether kusekoseninyama whether kusemhlanganweni njengeyokudlala amabhora ama-social lawana likhulume izindaba lijoke kube njeyana. but lapha ke sesikhuluma khona ke kubo WhatsApp la kubo Facebook sikhulume sesiqede uWhatsApp ke nga create portal yakwansi kuyisebenzisa ingaphela lidinze so sekula khona ku internet siyasikhulula ukuthi sikhulume izinto ezinjalo but kulokunye okunjengokuthi abantu baba free to say things as I've said abangeke bazikhulume nxa bekukhangile kodwa ke kube sothwa problem yokuthi kugcina sekusiba lokuhlambalaza kulokunye ngubone engithi mina lokho akufananga ukuthi aloba kuke kwaphuma lapha abantu kabasa abalama limits in terms of ukuhloniphana umumo wethu kudiaspora ngapha isikhathi esiningi kawusiphi ithuba lokuthi sihlangane like nge-weekend ke sibona azikho iindawo ezinjalo liyahamba komthokazi liye kwesinyama liyahamba emadami encema ngani liye ku-picnic site kumbe emaleme lingabangane liziphendukele lapha awutholi okuzindawo okunjalo kuya kulutshwana
so ke ngiphose ilizwi khonapho ukuthi kambe ungaxwayisa uthini abantu nxa ungabatshela ukuthi ukuthi lisebenzise lokhu ngcono lenze lokhu lalokhu lalokhu
umuntu unobuntu abantu kabasebenzise i-inthanethi kube lobuntu phakathi bangalahli isintu bangalahli ukuhloniphana ngoba inhlonipho itshengisa isimilo sabantu bonke nje njalo kuyini esikufundisayo abantu bethu uma singahloniphani ku-inthanethi
umnumzana Ian Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwelepilitane obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 silifake kancane ezandleni zejaheli dala uChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lishona lendaba sixoxa lomnumzana Meli Dube yena okhokhela inhlanganiso yeBulawayo Agenda sixoxa ngodaba lwe-medical aid yona okuthiwa isikhuphuke ngesilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ngiyakwamukela mnumzana
ngiyabonga ukuba sehleleni lakho
ya ungasitshela ukuthi ungathini wena ngendaba ye-insurance le health insurance i-medical aid sizwa kuthiwa lanxa iphathisa nje kungani balutshwana ebaphathisa
ya ngolwazi lwami abantu abakade bephathiseka kakhulu ngabantu abasemisebenzini njalo abalamankampani abaholisa izimali ezibenza benelise ukuthi babe nalo lolo hlelo njalo balubhadalela siyakwazi ukuthi iy'nkampani eziningi zathi sezi-struggle kwakunzima ukuthi zibhadale abantu baze bakhitshwe izinto akuma-insurance zigcine ngasancedanga umuntu agcine ezakumele azibhadalele esikhwameni njalo izimali futhi lezi zama-insurance kazikhazi okuningi abantu baphinda bashone futhi ezikhwameni zabo siyakhumbula ukuthi nyakenye uhulumende ukuwavumela ukukhwezwa kumbe ngathi ukukhwela kwezimali ezimele zibhadaliswa ngamadokotela lanilani ukuthi umuntu lanxa le insurance abhadale futhi imali ibe ningi kakhulu kugcina sokungani kuyafana nalo ukuthi obezibhadalela esikhwameni sakhe
singathini nxa sikhangele imbiko le esizwayo ukubana isikhweziwe imali yokubana umuntu abhadale athole usizo ezibhedlele
I think nxa singananzelela into eyenzakalayo ukuthi abantu abaqhathiweyo engathi ku-formal sector sikukhulela abasebenzayo abalama-insurance nama-medical aid ona lawo baya belokhu bencipha bethiwa balutshwane kakhulu inkampani eziningi ziyavala abantu bayaphelelwa imisebenzi njalo ezinye kazilayo le mali nje yokubhadala so osokusenza ukuthi labo-ke abama-medical aid lanilani ngombono wami bagcine sebebona imali kibo labo isinciphile isingasahlangani isingasakhavi izinto iyayizikhava bese becabanga ukuthi engxenye okungabasiza ukuthi bakhweze imali so kungani ukuthiwa abalutshwana abasele besebenza sebekhwezelwa imali ukuthi bavale umkhandlo ngathi kumbe isikhexe esiseleyo ngenxa yokuthi abanye sebephelelwe imisebenzi ngobuningi babo so ngingathi ukuthi nxa ule nkomo zakho ezingu-10 ozisengayo nxa ezingu-5 zingafa so kumele ukuthi lezi ezinye uzijenge ozuzithindele mphehlo nanxa wawungaphinda impehlo.
Singathini ngosizo olutholwa ngabalama medical aid, bathola yini usizo lweneleyo kumbe zikhona izibhedlela eziphathisayo kulezinye?
Ngokwazi kwami kulezinye medical aid ezithembakalayo eziacceptwayo ngamanye amafamasi lezibhedlela thize, kodwa kulezinye engathi bebengasazikhangeli kakuhle kuhle ngoba kuthiwa kazibhadali imali. Kangeke ngiqambe ama-medical aid societies kulile ngingaqamba ukuthi lenale, kodwa ngiyazi ukuthi amanye abengabhadali imali abeyithatha yebe ebantwini, kodwa ukuthi ziyefika kulabo bantu ababe benike abantu i-service engathi ngamadokotela kumbe ezibhedlela ibingasafiki leyo mali kakuhle, obokwenza ukuthi bengathenjwa izibhedlela thize kumbe ngama-surgery thize. Ugcine sokumele ukuthi ubhode uziyefika lapho kuyabe kulomdwendwe olude lwabantu, ngoba kuyindawo kuzindawo ezilutshwane engxenye zi-accepta kumbe ezamukela i-medical aid.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyalivalelisa abalaleli.
Siyabonga, ubelelanga elihle.
Hhayi, siyabonga lani libe lokusukobu.
Lo-ke bekungumnumzana Meli Dube, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Agenda, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilani.
Studio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sobe isikhathi sokulibalela imbiko esiyithole nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi, balaleli be Studio 7 linjani, mina ngiyaphila. Siyacela abanothando ukuba bengasincedisa sile band yethu esayiqala ngo-2010. Sichaya ngamagabha manje sesize sathola iziginci ezikahle, but kuyashota, silokhe sincenga kancane kancane. So, ongaba losizo asixhase ukuze nathi isigaba sekapheni sibe le bendi. Siyabe sichaya eSewula ngolwesihlanu ebusuku ko Bishop. Komaraha ngomgqibelo siyabe sikohumbana stores ebusuku. Sizama ukuthi maybe singaba lempumela. Igama le bendi yiKapheni Youngstars and Beula Youngstars. Yemi uForgive Mholi, insizwa edume ngokujabulisa abantu ngomgido werumba. Lisale.
Omunye njalo umlaleli wethu uthi, ngiyalibingelela basakaze beStudio 7. Ngicela uncedo, ngingumfana oleminyaka engu-17, ngidinga ubaba uEffet Moyo ozalwa eKezi eMkuwa kwaMabhiza. Kuthiwa uke wasebenza eBaitbridge edite clinic njalo useyakhe khona. Nxa elalele kumbe nxa ekhona umaziyo, ngicela ngithinte kunombolo zenezo. Ngiyabonga msakazi, ngibhalangise Plumtree. Hayi ke asisazibhalanga lezo nombolo, kutsho ukuthi umnumzana Effort Moyo nxa esizwa engathumela umbiko ngapha eStudio 7.
Umenzelwa ngwenye yena uthi, sengingukhala nyoni ngokuhlala ngiseGoli eDobsonville. Sanibonani basakazi, ngiyawubonga umsebenzi wenu omuhle kangaka eliwenzayo. Qhubekani kanjalo. Siyabonga ngwenye. Umlaleli wethu omunye njalo uthi, linjani basakaze, lisakaza lise Washington. Sesithwele nzima ngomgabe oyalela esikhundleni ongafuni kutshiyela abasasebatsha intambo zombuso. Oyabe lokhu eyalela esikhundleni njengedwala elikhulu eliphezu kwentaba elithi loba ungathi uyalisunduza lingasuki lapho elikhona. Igama nguJohn.
Omunye umlaleli wethu uthi, liyenza umsebenzi omuhle bakithi, qhubekani kanjalo. UPatson Love.
Zinengi kakhulu incwadi zenu balaleli, kodwa isikhathi sesidliwe ngomangoye. Qhubekani lizloba, sizazivala singathola isikhathi insuku zonke khonapha e-Studio 7. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sise Washington DC.